Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 17 impandula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu nje bese bengabantu asebegqoka ama mask njalo lalapho ezidolo lapho esingena khona bese sanitizer. So bekusokuyindlela nje esiphila ngayo.
Yine ngilithi lilethemba lokuba iCOVID-19 ayisoze imemetheke elizweni. Kulandela ukuyekethiswa kwemigubho yokuyenqabela eZimbabwe laseSouth Africa. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7598 asebefunyanwe belayo eZimbabwe. Abazali kanye labafundi bemukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngabezimseki. So wengezelela isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso yalonyaka. I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki ezidluleyo ukubana ukhetho elizweni olwaluke lwamiswa ukuqhamuka kwe-COVID-19 soluzakwenziwa ngompalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7598 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gciwane sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5823 labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Izwekazi le-Africa lihlasele abedlula isigidi 1.4 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lantathu 33,251. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose amathathu 29,910,816 ababanjwe belalo, labulala phose isigidi esisodwa 941,541. Kubika abekolijini le Johns Hopkins University. Iningi lithi lethemba igciwane le-coronavirus alisoze limemetheke elizweni kulandela ukuxekiswa kwemigoqo yokwelenqabela eZimbabwe laseSouth Africa. Ngesikhathi uhulumende esithi inani labantu abahlaselwa kumbe bebulawe yi-COVID-19 lilokhu lisehla. Kumalanga ambalwa edluleyo ugatsha lwezempilakahle beluveza ukubana kakho osebulewe yilo mkhuhlane lanxa imbangela ingakacaci. Intatheli izindaba uNkosi Khona Dibiti utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukubana iningi labantu belilandela iziqondiso ze-lockdown lanxa kunzima ubana lingasondelani.
Abantu nje bese bengabantu asebegqoka ama-mask njalo lalapho ezidolo lapho esingena khona bese sanitizer. So bekusokuyindlela nje esiphila ngayo njalo nasikhangeleli inani labantu ababanjwa bele coronavirus lenani labantu esingathi ngaba recoverayo seliliningi kakhulu. Imizamo ebikhona iyona leyo nje ukuthi abantu bagqoke ama mask lasezidolo kufakwe ama sanitizer wona lawa. Esengunanzelele futhi ukuthi abantu abasahamba kakhulu edolobheni ngoba sasinanzelela ngesikhathi sana kusase i-lockdown isabambile kakhulu. Abantu babethwala nzima kuye town, amabhasi egcwala lani. Kodwa inani labantu abasebevukela bese town ngoba indawo zokuthengisa sokuhlupha ukuthi uthengise kuyabe kulamapholisa lani. So uhulumende le council sebesithi abantu bethengisela lapha abahlala khona emalokishini. So inani labantu elingena town selisiba lelutshwane kakhulu. I-social distancing, hayi, lapho ikhona kungani kulo hlupho kakhulu.
Sibonile ukuthi uhulumende useyekethisa imigoqo ebikhona eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kungaphathisa kakhulu yini abantu kumbe singabona limemetheka njalo ngendlela nje elibona abantu beziphatha ngayo?
Into ezamukelwe kakhulu izakhamizi kodwa asazi ukuthi kungabe kusiphatheleni khona lokhu ngoba sesinazeke ukuthi khona yonke into nje isingani sivuliwe sikhangela abantwana besikolo sebevuliwe ama universities asevulile so kuzaba le engathi activity eningi kakhulu elizweni sesizathi sike kubona ukuthi ama numbers lawa e coronavirus azathi kuyehla kumba azathi kucansa kodwa enyangeni lezi ezidlule bese kule ndlela abantu ade sebevele sebeqalisa o sebejayela ukuphila ngayo ukuthi awuyikhatshana awuphumi usiya kwenye isithi awuphumi usiya kwelinye ilizwe izinto ezenzeka zona lezo so njengoba sokuvuliwe sibona lama flights lawo sevuliwe ama regional flights sikhona sisananzelela ukuthi khona ukumemetheka komkhuhlane lo kuzaba njani ngoba lama tourist ungathi sevunyelwa so kuyinto nje sisathi ukuthi sinanzelele lathi ukuthi ingabe yinto engasilethela umkhuhlane kumbe kube le spike enja kumbe ku abantu bazakontinue bezama ukuthi besanitize begqoke lama maski.
Lo ngunkosikona Dibithi intethele izindaba ebekhuluma ecingweni losandekile emhlanga weStudio 7 ikobulawayo. Abazali kanye labafundi bemukele ngenjabulo isinqumo esithethwe ngabohlangothi olubona ngemihloliso olwezimseki sokwengezelela isikhathi sokubhadalela indleko yokubhala imihloliso yalonyaka bethi kubanika ithuba lokuqoqa imali evele ingatholakali lula ngalezi zikhathi zobunzima bokumelana le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezimseki bethule umbiko wokwazisa abaphathisikolo elizweni lonke ukuthi sebengezelele amalanga okuhlawulela ukubhala imihloliso ye-ordinary level le-advanced level yalonyaka. Umbiko lo ovele kumqondisi wezimseki uMnumzana Nembaware uthi ukuhlawulela ukuloba imihloliso yalonyaka kuzamiswa ekuqaleni kwenyanga ezayo mhla ka-2 Mfumfu njalo abafundi bonke abakhangelele ukubhala lonyaka kumele baziswe. Lanxa abazali labafundi beyamukele ngenjabulo lesi sinqumo, bathi kodwa kulobunzima obukhona ngoba bengafundanga okuzwayo lonyaka abafundi. Umbalisi ofundisa isikolo esisenkayi, unkosikazi Ethel Chuma, uthi abantwana abafundanga ngakho ukubhala imihloliso leyi yikwenza nje.
Lokhu kakuhlanga kakhulu and akuphumi kuhle kithi ababalisi kambe singathi sifundise 3 months kuphela abantwana abazabhalani kwini abaza kubhala kumbe lonyaka lakho kuyafana lokweminye eminyaka 2008 abantwana abangazange bafunde kuhle ngenxa zendlala lakho konke okwakusenzakala aluba ngakuyenza ngabayamisa ukubhala kwabantwana laba bayefunda ngendlela omele bafunde ngayo sibafundise lathi ngendlela lathi esazi ngayo esafundiswa ngayo lathi emakolishini.
Unkosikazi Sifiso Ndlovu ongumzali olomntwana obhala lonyaka laye ugcizelela umbono othi kuzaba nzima ukuthi abantwana babhale ngoba bengafundanga.
So ngaze kuregistwe kathesi bayabhala ini ngoba bazange bafunde effective njalo yebo bayenzile abanye ama-crash lessons kodwa bangaka babengenelisa ukwenza ama-crash lessons ngenxa yokuthi abanye abazali besingasebenzi vele sizihlalele so izimali zangikhona vele bezingekho ukuthi abantwana bethole proper learning ngesikhathi se-lockdown.
Omunye njalo umzali olomntwana obhala lonyaka unkosikazi Nomsantini uthi alubana imihloliso iyadluliselwa phambili.
Ube ihulumende yethu iyavumela abantwana baphinde ibanga lokugcina lo ngomnyaka ozayo bathi sebebhala.
Omunye wabafundi ababhala lonyaka uPride Mzinja uthi isikhathi esiseleyo ukuthi balungiselele ukubhala sasisincinyane kakhulu.
Okusihluphayo ukuthi njengoba sesisebengezele isikhathi ukuthi siregister sokusele 2 months isikhale sesisincane kakhulu ukuthi si catch up njengokuthi maybe nxa ubonga register ama subjects akho maybe ubonga register ama strong 3 abaningi bahle baba give up basebekele ukubala because bekwazithi abasabhali. So khathe sokufuneka ukuthi besi extendele isikhathi sokubhala maybe bethi uJanuary.
Abazali kanye labafundi bakhala ezimathonsi bethi ababoni abafundi bephumelela emihlolisweni ezabhalwa ngoba abantwana beqede inyanga eziyisithupha bengafundi njalo labo bengenelisi ukuthi bababhadalele bafunde kwabanye kanye lebulenjini. Umgcini sihlalo wezimseki uMnumzana Edimwenje utshele abephephandaba leChronicle ukuba bathethe lesi sinqumo ukuze banikeze abafundi ababhekane lobunzima obudalwe iziqondiso ze-COVID-19 i-lockdown ithuba lokuqoqa imali zokubhadalela indleko zokubhala imihloliso le. Uthe ukubhadalela imihloliso kuzaqala mhla kuvulwa izikolo zikahulumende mhla ka-28 Mpandula kuze kuye kuma mhla ka-2 Mfumfu. Uveze njalo ukuthi uhlangothi lwakhe soluqalile ukuhlela amaphepha emihloliso ezabhalwa ngabafundi abaphutsha izifundo zika-grade 7. Wengeze ethi yonke le yimizamo kahulumende weZimbabwe yokuthi wonke umuntu athole ithuba elifanayo yokulungiselela ukubhala imihloliso yalonyaka engabe iphanjaniswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. Ukubhadalela imihloliso ye-ordinary level kungamadola phose angamakhulu amabili i-$190 nge-subject inye ngayinye. Kuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso ye-advanced level kungamadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 nge-subject inye ngayinye. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu wedolobheni leHarare uhlaba omkhulu omkhosi ngokuqhubeka kodubo lokuswelakala kwemali yokusebenzisa kundleko zakhe zansuku zonke, esithi sokuphazamisa indlela athenga ngayo, esola njalo lenyathelo likahulumende lokubeka umgoqo kumali okumele umuntu ayisebenzise ngelanga yenkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwean dollars xa kuyileyo ekumakhala ekhukhwini. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uzulu uthi sokuludubo lwansuku zonke ukuthola imali yokusebenzisa njengoba ivele ingatholakali lula emabhanga, ethi lokhu sekubangele ukubuyela muva kwemisebenzi eminingi kanye lendlela asebephila ngayo. Umnumzana Mthulisi Chuma isakhamuzi seHarare uthi lenyathelo leli elathathwa nguhulumende ukubeka imigoqo kumali ekumakhalekhukhwini umuntu angayisebenzisa ngelanga lilimaza laye uhulumende kunzuzo yakhe yemali yomthelo.
Lingakhulumbula kuhle kuhle uhulumende uthatha 2% kwi every transaction eyenzwa ngala ama platforms okuthumeza imali. Abantu abaningi besebenzisa eco cash labo one man kulala abantu abasebenzisa ama bank transfers.
Kwasekelwa ngumnumzana Absalom Dube yena okumsebenzi wemali othi kungasuye yedwa osengene enkingeni ngalesi sinqumo sikahulumende, kodwa lalabo abathunyelwa imali evela phandle kwelizwe asebeswela indawo zokuntshintsha imali zabo.
Ngoba masingakhangelisisa lo muntu ubekade esenza imali ngokutshintshela umphakathi via ama-eco cash nama-one money. So since le zinto uhulumende esezivalile, lo muntu akasenayo eyinye indlela yokuthi usengatshintshela umphakathi imali. So in other words, ngathi nomuntu uvele waphelelwa ibusiness esikhaleni njalo nje.
Uzulu uthi ukusilela kwemali sekuphazamisa indlela abantu abayisebenzisa ngayo, sekusenza bangathengi impahla abayidingayo njengalokho abahlezi bekwenza, sekulimaza njalo amabhizimusi amancane. Kodwa uhulumende uthi wathatha leli nyathelo ngendlela yokufuna ukuthi kube lokuhlaliseka kwezemali lokuqeda imisebenzi yenkohlakalo ebisiminengi emphakathini kwezemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sikhangela umonakalo osudalwe yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ukuthi omama bona baluphatha njani lolu daba. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izulu lesikhukhula elibizwa ngokuthi nguHurricane Sally kubikwa ukuthi line okumangalisayo e-Alabama lezinye indawo lapho okubhidlike izakhiwo eziningi, walimala njalo abantu abaningi. Akwaziwa ukuthi kubhubhe abantu abangaki. Kubikwa ukuthi izulu leli line kakhulu duzane lolwandle lakhukhula izikebhe eziningi laziphosela emahlathini lemadolobheni. Sokuleminyaka elithumi lasithupha wana izulu elifanayo kuleyo ndawo elalibizwa ngokuthi nguHurricane Ivan. Inkokheli yenhlanganiso ye-Economic Community for West African States ithi kayivumelani namasotsha kanye loZulu ngokubunjwa kwahulumende kwele mali kulandela ukuhluthunwa kombuso libutho. Inhlanganiso le ithi kumele ibutho linike umbuso uZulu ngesiphangiphangi. Wayengumongameli wakwele Melika, umnumzana Barack Obama uselobe ugwalo olulesihloko esithi A Promised Land olukhangela indlela angena ngayo esikhundleni sikamongameli, umbuso wakhe lokunye. Ukhangelelwe ukuthi uza kwethulela uZulu ugwalo lolu mhlaka 17 ngolwezi. Uzaloba olunye njalo oluzaveza impilo yakhe esephume esikhundleni sikamongameli.
I-Commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yazise ngeviki edlileyo ukubana ukhetho elizweni olwalumisiwe kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus soluzaqhutshwa ngumpalakazi lonyaka. Lokhu kusho ukubana izikhundla ezedlula amashumi amabili zamalunga edale lephalamende lezedlula amashumi amathathu zamakhansila ezibe khona kulandela ukuxotshiswa kwamalunga la angabe MDC kunye labe-PDP. Lolu khetho lukhangele lokuba lendleko yezigidi phose ezingamashumi amabili zamadola, $18 million. Iningi lithi lokhu yuchaphaza imali ebingaphathisa uZulu odubekayo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Dan Moyo, endawonye lomkhokheli webandla le-EFFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, onguyeyo osungula lingxoxo.
Thina njengebandla le-EFF sithi siyakubona sibili okwenzakalayo across the country, but as we have said ukuthi obviously this is an MDC issue but impacted to every Zimbabwean. So sikutsho ukuthi MDC must actually make up their minds ukuthi ikakhulu MDC alliance ukuthi bazakontesta yini ama-by-elections. Thina I'm leading into a central command team to decide ukuthi are we going to participate or not, because people are being recalled and it is a fact and kufuze ukuthi siqalise nje ukulungiselela to prepare for those by-elections.
Yeah, Moyo, nantu daba lina lithini ngendaba naleyi njengoba ibandla leni kuyilo eliyenze ukuthi kube lama by-elections lawo.
Yeah, thina I think njengebandla le-MDCT si-ready for ama by-elections. Into abantu kumele bayizwisise ukuthi thina udaba lolu size sifike lapho esifike khona indaba yokungalandeli i-constitution yethu. And therefore, right now, the reason why abantu ababonke berecalliwe silandela i-constitution yethu ngoba iyacaca ukuthi yini okumele kwenzakala umuntu ovotelwe ngetikiti le-MDC ma ukuthi yena usebhilonga kwenye iparty. So angazi ukuthi abantu abakomplaina ngakho yini abakhala ngokuthi why si-recall abantu ngoba yinto eku-constitution yethu. Thina silandela i-constitution yethu. Sikulolu daba esikulo lokulwisana le-MDC ngayo indaba naleyo yokuthi i-constitution ayizangilandelwe. So siyayiwelcoma thina indaba yama-by-elections. Sizimisele si-ready abantu sidaba ba-ready.
Njani ukuthi ama-councilor lamalunga ayidale lephalamende exotshwe ngesikhathi abantu abathi khona imali le ezasetshenziswa i-18 million imali eningi kakhulu engayisetshenziswe ukuphathisa uZulu.
Imali leyi vele iyatshontshwa as we speak. Abantu laba kade bekuma-councillors vele kuma-council chambers kade bengamasela betshontsha besenza ubudlwa ngodlwa ngobhinya. So akunani ukuthi ba-recalliwe because they have not been delivering for abantu. And njengoba ubaba uMoyo echila ukuthi hayi i-MDC yona i-decide uku-recall abantu laba ngoba bona bezidisassociate from ibandla le-MDCT. So thina sikubona kungelani to do with us, but we believe ukuthi nxa kuyukuthi i-constitution icho njalo, thina we are ready to participate and we are ready to work with amanye ama-progressive forces such as bona o-MDCT. Ngoba enye into kumele siyikhangele lapha kule issue ye-tribalism. Madoda singakhulumisi sichayindla inja sifihle impilo kule sense of entitlement kule sense of tribalism kulabanye abantu abacabanga ukuthi they are more Zimbabweans than the other so therefore kufuze ukuthi nxa kulandelwe imithetho ilandelwe regardless ukuthi ungubani sikubonile after ukufa ka babuthwangirayo so at the end of the day mina I believe ukuthi there is nothing really really wrong about what Dr. Cooper is doing umandated president wephathi yona liya MDCT
lina ke ngoyo lithini ngodaba lokubana imali esithenziswayo le 18 million ikuchaphaza imali ngesikhathi ilizwe lidinga imali lina lithini ngakho
ya okumangalisa kakhulu ukuthi abakhala ngokuthi imali ichaphazwayo yiba beMDC Alliance ekubeni ekuqaleni sabatshela from way right ekuqaleni singakayenza ama-recall ukuthi lana madoda udaba solukhona yilolo lokuthi i-Supreme Court isicazululile udaba lwethu olwe-succession ukuthi kahle kahle i-constitution yethu njenge-MDC since lina bantu be-MDC Alliance lahluleka ukuthi lifunde i-constitution elithi libhilonga kiyo nanko-ke i-Supreme Court silifundele yalitshela ukuthi i-constitution yenu ithi umongameli webandla lenu angafa u-vice president nguye o-take over in an acting capacity until such time lize liwe le-extraordinary congress so and then after that success batshela ukuthi okay selizwile-ke ukuthi i-constitution ithini lokuthi i-Supreme Court isitheni la kule section ku-constitution ethi ungadissociate le party ekubeni ku-council noma ku-parliament ungene ngebizo le-party sizokurecall njalo-ke sithi thina were not vindictive sabatshela kahle sathi asikho vindictive si-magnanimous even ku-victory le esiyitholileyo from i-supreme court sizolinika i-chance ukuthi liqonde lilandele i-constitution sabanika sibili isikhathi eside balandelela i-constitution lokuzale i-supreme court ruling yenza ngomatshi ama-recall amaningi khona siwenza manje sokudlule inyanga ezingaki from March, April, May, June, July, August, sesiku-September. Almost 6 months umuntu esehluleka ukuthi adecide ukuthi kahle kahle umi kuphi.
Umnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, belo Chris Kande we-Studio 7. Inhlanganiso ebona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu eye-Human Rights Watch yethumele umbiko oveza ukubana uhulumende weleSouth Africa lamapholisa bayingxenye yabaphehla udlakela lokuxhasana ngemihlobo olwe-xenophobia olubhekiswe kwabamanye amazwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg weleSouth Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi ziyavumelana lalumbiko othi kunengi okwenziwa ngamapholisa imthethwandaba lezisebenzi zikahulumende okhombisa ukuthi labo balawo lumoya ukucwasa ngobuzwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo uthi zinengi izehlakalo ezikhombisa ukuthi kukhona okusolisayo.
Okokuqala uthola ukuthi mhlawumbe bakuthola estradeni ungela passport ubatshele ukuthi uyikhohlwe endlini abakuphi ithuba lokuthi uyilande endlini ngoba befuna ukubopha vele njalo ungaze ukuthi mhlawumbe uyiphethe leyo passport kunzima uba wabayifihla kumbe bayilahle bakubophe ngoba lase-police station vele bazathile umuntu bengela amaphepha ngakho awulamandla okuphikisa njalo kuqaphele futhi sonke isikhathi uma kunemsindo kuhlaselwa abantu bangaphandle abalandaba bazaguma kude le bayekela ama-South Africa achaya ntshontshela abantu
ngokutho kwalo umbiko amapholisa kwele South Africa kawenza umsebenzi wawo ngokugcweleyo ngesikhathi abakwamanye amazwe behlaselwa kudlakela lwe-xenophobia kusukela ngo-2008 kwezinye izehlakalo amapholisa abesala ukusiza abakwamanye amazwe nxa behlaselwa ezinye njalo atholakele ebopha abakwamanye amazwe abalamaphepha ukuba selizweni ngokusemthethweni kodwa bebavalela okwamalanga besithi basahlola ukuthi amaphepha abo ngaweqiniso na. Ukungenelwa ngodli kwabakwamanye amazwe iziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya lamapholisa emsebenzini ezindlini lezitolo zazo kudingwa abaselizweni ngokungekho emthethweni ngenye indlela etholakele ukuthi iyafana lokumemethekisa lodlakela. Kutholakale njalo ukuthi ugatsha lwendaba abazase ekhaya lwehluleka kunikeza imvumo okuziphepheli ngesikhathi okwenza gcine seselizweni ngokungekho emthethweni okuyikho isisusa sokuhlaselwa kwabo. Omunye wabebe ingxenye yokwethulwa kwalumbiko umnumzana Vusumuze Sibanda ukuthi amapholisa uhulumende lemthethwandaba abekho msulwa kulolu daba.
Uhulumeni, amaphoyisa kanye nenkantolo bayathinteka ekukhuthazeni ukuhlaselwa kwabantu bokuza ngoba indlela bakhuluma ngayo, bakhuluma ngalendlela edala inzondo phakathi kwabantu ixabanisa abantu bokuza nabanezizalwane zabo laseSouth Africa. Thola ukuthi ungqongqoshe wezeyimali bekhulume khonona ngokuthi abantu bokuza sebethethe imisebenzi yonke yasendaweni zokudlela, kuthi ungqongqoshe owezemsebenzi naye ekhala ngokuthi abashayeli bamaloli abaningi babuya ngaphandle kata kuwona umsebenzi odinga ukuthi uthathwe ngabantu bokuza.
Olobe lumbiko isiphathamandla senhlanganiso ye-Human Rights Watch unkosazana Christy Yueda uthi uhulumende we-South Africa wehlulekile ukubona ukuthi uhlelo lokuqeda izenophobia olwavunyelwana ngo-2019 luyalandelwa ngokugcweleyo. Lolu hlelo lukhuthaza ukufundiswa kabanzi kwezisebenzi kahulumende lozulu ngemithetho elawula ukuza kwabantu kwele South Africa, ukunikezwa masinya kwencwadi zemvumo yokuba selizweni kanye lokubotshwa lokugwetshwa kwalabo abahlasela abakwamanye amazwe. Umnumzana Sibanda uthi uhulumende wazimhlophe okufuze akwenze.
Kungakho sithi indlela okusetshenzwa ngayo ikhomba sobala ukuthi amalungelo abantu bokuza ayahlukumezeka and kwenziwa kakhulukazi nguhulumeni. Nasezinkantolo uthola ukuthi laba abakhalaza ngebail ngabayitholi ngenxa nje yokuthi baphuma ngaphandle, kumbe uthola ukuthi amathuba abo abamancane kakhulu, kanti nenkulumo ezisuka kulaba abaphethe izinkantolo omanje namajaji zisuke zingezinhlanga zikhomba khona ukuthi inzondo iningi ebantwini bokuza.
Lumbiko ukhuthaza umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi aqakathekise kulandelwa kohlelo lokulwisa izenophobia olavunyelwa nayo, njalo akwenze kube lula ukuthi abakwamanye amazwe abahlukunyezwe iziphathamandla zikahulumende bakubike lokhu kwabezomthetho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yabadlali benguqu eyeFootballers Union of Zimbabwe ikwayisa abadlali bomdlalo lo ukuba baqaphele nxa bedinga imisebenzi kwamanye amazwe. Lokhu kungenxa yodubo olubhekana labanye abadlali benguqu abadabuka kwele Ghana abacine bethengelwa amatikiti okugada indizamchina yokuphindela ekhaya. UJoseph Njanji, intatheli zindaba yethu yezemidlalo, usipha lolu daba.
Ensukwini ezidlule inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe ibambisane lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association ukuze kuphathiswe abadlali baseGhana abakade sebelobele kwele Zimbabwe. Abadlali laba babuye kwele Zimbabwe ekuqaleni kwalonyaka ngemva kokuba beqanjelwe amanga ukuba kule qembu eliholisa imali eningi elibafunayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe uThomas Sweswe uthi abadlali kumele babe liqiniso lalokho abakuthenjiswayo bengakasuki ngakibo ukuze bengazitholi sebesesimeni esibucayi.
Ngithanda ukukhuza ama-players ukuthi mama efuna ukuhamba phandle kumele bacale bagugule ba-cheke ukuthi team enjani abafuna ukuya khona, or they need ukuthi ba-approach i-association or i-players union. Case leyi abafanele babeGhana, they were duped their money that there is a team ebhadalayo eZimbabwe which was a lie, and ama-parents abo they have to sell everything ukuthi bathole ama-tickets bakwanisa ukuthi babuye eZimbabwe since there is a better offer eZimbabwe, and it was a lie. So sithanda ukubonga izifa labantu abagcinayo eChirids, so on behalf of Footballers Union, urge ama players to be cautious when it comes to dealing with ama agents.
Abadlali baseGhana laba ngabathi uPeter Tibila oleminyaka yokuzalwa engamajuma amabili lani, uFrancis Ajitei oleminyaka yokuzalwa engamajuma amabili lantathu, kanye loJohn Adupoku oleminyaka engamajuma amabili lambili yokuzalwa. Bobathathu abadlali laba babuye kule Zimbabwe ngemva kokuba bebizwe ngenye indoda ebabhadalise amakhulu ayisishiyagalombili amadola aseMelika umdlali ngamunye. Isithiza bahambisa eqenjini elizabathenga ngenkulungwane ezilitshumi zamadola aseMelika umdlali ngamunye. Phezu kwalokhu, indoda ibathembise ukuba iqembu leli lizaphinda libaholise inkulungwane ezimbili ngenyanga, kusithi ngemva komdlalo bathole amakhulu amahlanu nxa bethe banqoba. Lindoda inyamalale ngemva kokuthatha imali zalaba badlali. Ukuze kwavalwa imingcele ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, abadlali laba belokhu besechirezi njalo baze babuyela kibo ngeviki edluleyo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Isikhathi asisavumi izihlobo ukubana siqhubekele phambili sisonke kulolu hlelo. kodwa singeke ehlukane wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Inengi lithi lilithemba ukubana i-COVID-19 ayisoze imemetheke elizweni kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuyenqabela eZimbabwe laseSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.